sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Mina ngu-Rafael Ncube. Awami umbono bakithi ukuthi into ezanywa yi-Minister of Finance lekula lakhe lapha eZimbabwe akusoze kusebenze. Le into seyayenziwa kaningi, vele sayehluleka ukubamba imali kusukisela ngo-1980. Idola leZimbabwe lalilingana le-United States dollar, kodwa laze lafika esigabeni sokuthi lilahlwe lingaselamsebenzi, lingasakwanisi ukusetshenziswa. Sesihamba sithwele amaqubaquba ezimali, sabhala i-barriers check, yaba yiyo esebenzayo. Yazi yagcina isisesulwa abanye ozero, ingasasebenzi. Sesihamba sithwele imali ngamachanga nebhegi, sikhweza phezulu kwamabhasi. Kathesi siphiwe i-United States dollar, sayehluleka ukuthi silibeke libe khona ku-circulation, laze lacatsha laphela du, saze sagcina sesiprint i-bond. Ibhondi lalo liyehlulekile, vele liyehluleka namanje. Lanxa ukukhuluma nge-value yebhondi, ukhuluma ngento engasebenziyo. Kwaze kwa-introduce into okuthiwa yi-RTGS, layo nansi yehluleka kakulanto ehambayo. Vele lokhu abakwenzayo nje is to repeat the same thing eseyasehlulayo kudala. Vele angazi ukuthi bacabanga ukuthi kathesi baza kuyenza ngayiphindlela, akulanto abayenzayo la. Hlalanini nje okwesikhathinyana kusiyafika i-6 months, uzabona ukuthi into le kayisebenzi. Labo abantu they are trying ukwenza nje ama-experiment phezulu kwethu, besiluzisa izinto esilazo esikade sasisebenza. They are desperate, these people. Abaselanto abakwanisa ukuyenza, sebezama nje ukuzama ukubhanditsha inyoka. Lokhu yona ivele isizilumile. Inyoka ingaziluma, ivele ngaziyibhanditshiza kufa kuphela, because the body is poisoned. Lapha vele sesiphunguzama into engasoziphumelele. Ngiyabonga.
Njengoba sebethe khona imali yama-RTGS lamabhondi nothi lawo siyimali yeZimbabwe, kungaba ngcono ukuthi siyithole sonke emabhenki, ngoba singahamba kukubo ama-agenti siyithole imali yakhona, ukuze kuna siyothenga lakhe ngcono. Ngoba ukuthi kade singahamba kuma-agenti akhona siyidinga imali leyo, siyabe siyiswela. Abaphrinti-ke ibe yiningi, nama-$10, ama-$20, ama-$50 itholakale, akunde kusithenga ngamafoni kokuphela. Kodwa ngibone ukuthi vele sizaphutha, sizavela futhi ku-2008. Ngombono wami, uJabulani Dube Shiruku.
Cho ngithi ngalokho ozokhulunywa uhulumende weZimbabwe ngokuthi akhiphe imali lezamanye amazwe ezinjeabo-rand, kula US dollar, kuyibugebengu babo. Ngoba manje ibhondi balibonele ukuthi seliphelelwa ngamandla, njalo irandi selikudimandi kakhulu, njalo i-population yeZimbabwe yonke, abantu bahlupheka bese-South Africa, babonile ukuthi manje abantu impilo yabo iyaqhubeka. Kumanje ilizwe lilendlala, ezikolo kuyahlutshekwa, abantu abakwazi nokubhadalela abantwana izikolo fees, sebethi bona akusebenzi ibhondi. Manje abantu abaningi baziphilisa ngokuthengisa bewoda izinto e-South Africa. Uzobuya uzowodangana e-South Africa ngoba irandi lingasavunyethi lisebenze eZimbabwe. And into ekhona yikuthi basazoliwisa ngabomi irandi bekhuphula ibhondi, bazoyibisela yona liyana. Indaba yokuthi uthole ukuthi ibhondi kwezinye indawo, irandi kwezinye indawo balifuni, bathi ibhondi yimali, besenzela osiphatheleni. Ngoba osiphatheleni labo ngabe government vele, ngoba igovernment yeZimbabwe iyalutha, igovernment engcolileyo yona. Baqale manje ukulutha lona irandi. Ma umuntu esuka ngapha e-South Africa efika khona pha eZimbabwe ephethe amarandi, baliwise irandi, bakunika amabhondi, besazi ukuthi bafuna ukugcina lona irandi ezindlini zabo. Bona abe igovernment yaletshontshayo vele, waganga loba walo mnangagoro, kangeka abi nje ungcolile nje.
Basakazi nabalaleli bakithi, hayi isikhalo shiwa ngesemali le esayiphiwayo, lokuthiwa ibhondi le esebenza ama-RTGS. Bakithi uhulumende ngabe umuntu ongenayo ezinhlizweni zabantu. Ungabe uyatshela nje bonke abathenga into ezinjengezifuyo, okugoqela inkomo, ombuzi, siyaphezu. Ngabe zithengwa ngama-US oro iRand. Ngoba uyathengisa inkomo yakho, uyothi usiyadinga esitolo uzobe fika besithi bafuna idola, abafuna ibhondi. Lakho ukuthi uthi umuntu ngento yakho uzamtshintshisa umthini. Omunye ezinye izinto eZimbabwe kusela zivela kobo South Africa, Botswana. Umuntu lo uyabe ethenge ngeyusa. So lapha manxa ususithi ethengise ngebhondi, uyabe usumncindezela ngoba uzathengani ngebhondi leyo njengoba kade aliphumi ngale komngcwele. Kuyabe kufuze ihoda phela, kaliphumi ngale komngcwele. Shoka sinanzeleleni line liphatha ngezabantu likhangele, lingakhulumi ukuthi into izalunga, likhuluma into eyokuthi nje livala abantu amehlo. Kule one into elokho ngiyikhangela ukuthi lathi ihulumende yathi ikhipha abantu okhangela ama-prize. Abantu bangikhona basebenzela ngaphi? Sicela nje ukuthi like likhuluma ukuthi abantu labo basebenzela ngaphi, sebebambe abantu abangaki.